wonke umuntu ngabotshwa elizweni akukhathalekile ukubana icala lakhe ngelinjani, kumbe ubulela umuntu, kumbe yi-cyberbullying, kumbe utholakale njengalowo bebutheni ongekho emthethweni. Kuphela nxa kuyikuthi i-court ithwele ukubana abantu laba abalacala, wafakwa sobala kuvela kumaloyazi ukubana hayi icala abalenzileyo, in fact akulacala abalenzileyo, yikho ukuthi iphele. Ngezinye indlela iyaphela njalo ngokuhamba kwabo entolongweni sebegqitshiwe, sebekuthiwa hatshi sesilithwele ukuthi lilomlando okubana libesenza okungafaneleyo, behambe entolongweni. So yikho ukuphela kwezindaba. Okwakhathesi kukhanya basayenza lokho, sisamelele njengelizwe ukubana sizwe ukuthi amajaji athini.
Baba Mlalazi, nanto kudaba khonapho ke ubona njani khonokho?
Ye, akusimangalisi lokho ukuthi kube lalaba bavalelweyo ngenxa yokubana baphikisana lohulumende, kumbe kababonisani lohulumende. Into evele ihlala isenzakala kusukela ngo-1983. Uzakhumbula ukuthi uLookout Masuku, oDumiso Dabengwa, babo bavalelwa bengelacala, o lanxa i-court isithe hayi abantu labo kabakhitshwe. So i-continuation yokuzama ukusayilensa abantu abaphikisana lo hulumende kusukela nini lanini. Ngikhumbuza umsanga ukuthi akula ngitsho lo yedwa, kubo bonke hundreds of people asebabotshwayo bebotshelwa icala njengaleli elibotshelwe labo oseke wakhonvictwa yi-competent court ukuthi hayi lo lecala kahambe sibuya ehlala ecourt ngoba ayehlala ejele ngoba bebehlangene okungekho emthethweni, akula ngitsho yedwa. So it is unfortunate ukuthi uhulumende angazi ukuthi wesabani yena elamandla amangaka ezivusele ephalamende. Uhulumende elezigi lakhe esenza yonke into ayenzayo ukubana laba abantu aba-innocent abalelungelo lokuthi bahlangane njengamaZimbabweans, why beqhubeka belokhe bebotshwa? Abantu abanjabo ngalivume bake babotshwa before, akulacala. Khathesi bambopha, akula i-abuse inje yomthetho lemthetho andalo.
Yes, yakuzwa kakhulu Mlalazi. Impendulo khonapho baba Msaka.
Into engibongayo kulokho akukhulumeyo yikubana uyavuma ukuthi abantu babefika e-court amajaji ethi abalamacala. Lokho kutshengisela ukubana kule separation of powers kujudiciary yethu le-legislation yethu, abazomthetho andaba lalaba abanjani abaphezulu. Kutsho ukuthi asinike nini amakhoti, njengoba yena sevumela ukuthi ngama-competent court, asiwanike nini ithuba elokuthi behleluze njalo bebone indaba leyi ukubana abantu laba balecala na kumbe abalacala. Uhulumende akasoze ehlale eyekele izigcilamquba, eyekele abantu abafuna ukuthi belethe ungazwanani elizweni behamba nje scot free, ngoba kulabanye abake babotshwa bakhitshwa, babotshwa bakhitshwa. Hathi uhulumende uyenza umsebenzi wawo, amapolisa ayenza umsebenzi wawo.
Ye baba Mlalazi, gqiba ngamaphitshane kulami.
Uhlupho esilalo umsanka ngenxa yokuthi ukuloleyana uhlangothi olungale yikubana amapholisa a-abhuza umthetho. Kube sokusiba le state esingama-prosecutors esihlala sifuna ukuphushela ukuthi abantu bahanjiswe ejele lanxa kuclear ukuthi gabala macala. Kulama-cases amaningi esihlala siwabona amacala njengabo-hopewell abagcina bephumile ukuthi uyabutsheliwe yi-court ukuthi umthetho nje kawusekho, kodwa uthole ipolisa eliyi-activist yezani lifuna ukuthi liwusebenzise komunye umuntu. Unfortunately yikho okwenzakalayo, ndomsanga are not affected. ngako because baku zanu PF. Akucho utandu ya zanu PF kaba sangani wono. Baya sangana. Patumketo apply wa ngendele sugeneo ngoba. Isteto yoguti sibe le police commission professional, police service, professional. Si pakati kwa ma police asila ma activist awe zanu. Afuna ukuthi anqindezela abantu esebenzisa umthetho which is very unfortunate. Silama prosecutors amanye athathwa emapholiseni ayeba ngama prosecutors abangama activists which is problematic. Yikho namhlanje silalolu hlupho ukuthi kulabantu abahlala bekhala nje nsuku nxa kathi ibandla elibusayo lile support while lizama ukuvimbela amanye amabandla ukuthi akhankase.